into noma abantu nje bethi hayi ayilunganga nge-constitution layilunga ye awela constitution ehlala iperfect mina into engayibonayo ilungile ubona le i-constitution yasinika i-right of self-determination which is political independence kwathi noma sokungani lapha kulendi kuyahlupha-hlupha kodwa after 10 years but you see if you want to need political independence we have been given the way out how you determine your future uzethena zilungise umgwaqo ufuna ukuya ngapi wonsizilungisa umgwaqo lo nxa uhambe kuwele emagodini ungekukhale ngumuntu othenena ayilungisa umgwaqo ubonza ulungisa njani nxa sesihle ulungisa ngokukhale ngomunye umuntu into engayibonayo
singathi kodwa ubona zana kunengisukafeziwa yini ngamafutshanisi be
into ayigaye kakhulu ilendi ilendi siyalokhuza abantu sebayithola noma nje kwaba lelokhuza yi-chaos ayisahambanga ngendlela kwakumele ihambe ngayo ngoba what was actually looking for was ukubana ibe smooth ifami inye ibe le fami eyodwa kodwa-ke sengabamba amambanda abantu okungayisikho okulungileyo yinto engalimanga okunye ngiza kukhuluma kusasa ngoba into le thina abantu sasivele siyilungisele ukuthi nxa ilizwe leli aba independent ikakhulu mina as an economist ngabe lungisele ukuthi siyatshaya lapha sitshaye lapha sitshaye lapha sitshaye lapha kodwa lokho kwenzekalanga